Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest Lodge, inkampani yeWange Colliery, lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayeni unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flood.
Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini.
Labo abalime ngo-December, nango-January, ngoba abanye bebelime ngo-November. So, labana abalime ngo-November, amabele lana awonakala, ngoba izulu like lama, kuphelana amabele amakhulu hhayi sewonakele. Nanqanje amanye ezakwenza, kodwa asenakwenza nje ngokuthi bekufanele kube yinjalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuzo. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga, njalo inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okuningi okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo osebenza lomeli weWange Central edalele iParliamente ekubandla leMDC.
Into ekhona ukuthi okwakathesi abakaziselwa because indawo leyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi i-flood futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flood.
Kodwa umbiko esasiwuthole ukuqala yikuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa angakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lama-flood futhi. So ayiso ndawo yokuthi kuthiwa ungathiwa sokugcina amanzi sokusiyehla ukuthi abantu lana babuyele. As long as izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house alapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuklia ezinye izindlu kodwa also kule ishu yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So lizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engxenye ngeviki kuya ama-donors angu-3 or four, maybe I don't think there's Chennai, Ompo, cooking oil, or rice. The last time I checked, they were right. I would have the challenge that I went to work.
I would be all a lot or all a name, Kuselagali or loan.
Yeah, which is the Lord where we are the Sugile, Uti, Omunio Tona, over the Tabu and Pupu, Omunio Tona, over the Tabu cooking oil, Omunio Tona, over the rice, Omunio, over the Tamapu. Omunye sozi zololo wedu hani luhlangene luzama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke kodwa hayi bekulomzamo siyo ukuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone kodwa singababone kuphela sikhulume labo sikhulumisane labo. Sizwe inhlupho abangabe belazo sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo befelelwe yihlupho olunje ngoba sibhilive ukuthi thina njengephathi kufuze ukuthi sihlale sisebantwini ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC so ipolicy yethu yabe ngeyokuthi sifuze sihlale silabantu sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu njalo sizama ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.
Lo ngumnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWonke Central edalele ePhalam and ekubandla le-MDC sixoxela ekhona le eWonke. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo ehlala esiphonyoka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo. Ukuthi umuntu afole imali akula umuntu osebenzayo ukuthi bafole imali ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela nawe ungalamali awelatha abantu sebegulela emakhaya bafele emakhaya nokho umuntu uyabekwazi ukuthi ngahambe esibhedlela kulangenze enzalo ithole oka ngingelamali yokubhadala ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isifizi esikhuphile ngakhona abantu abaningi sebesiyeza emakhaya basafile.
Uhlelo loliyano lwebhimu lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwebhimu abantwana abangaphansi kohlelo lwebhimu bayahamba kuphela esikole lanxa ihlelo lelilungafaki imali ngoba into eyenzakalayo ihlelo lwebhimu liyathoka besiyithatha iminyaka omunye kalifaki imali but abantwana bakhona babe behamba kuphela isikole ngoba khangele ngabantwana abagcina imali esikulumeni kodwa nalabo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balithwane phela esikole.
Kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imali emide alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala ku
amaklinikhi lawa thina sasinjengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe amaklinikhi lawa ayefika ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary so amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu imithi iyatholakala kodwa elisiphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayiselakali kini. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yimvuma missing hospital i-settlement area leyi igoqela ama-ward sese angisisi nangaphambanisi so ama-ward wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awathumelelayo nge-ward 25 ne-ward 24 sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi ku-ward 15 kube leklinikhi ku-ward 13 kule kliniki yathumelela ase lapho kwaphumelela khona kuwadi 24 ikliniki yakhona ibolisa komlume then kuwadi 25 ikliniki isevoka yesiqinisa.
Kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Izulu beseliphuzile sizile kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona ningami kuza kuba ngcono sibili hayi likhanye ngani kuza kuza kuba khona lanyanje la amabele amadala ayesileke aseyila sibili hayi azange ibe right sesidelile ngawo kodwa la alandelayo ngingathileka lisenzeni sizazima thina labo abalime ngedisemba nangojanuwari ngoba abanye bebelime ngonovemba so labantu abalime ngonovemba amabekelana awonakala ngoba izulu like lama bathini kunamhlaka-9 disemba baze lazokuna kubo-8 January so lana amabele amakhulu hhayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT wahlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayile ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi wokwesikhatshana ebalisa umnumzana Louis Mathutu loGodfrey Senengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende e-Zim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streamer khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streamer. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla obhogo bonke yonke indawo ilizwe lisontshwa nje lisontshwa ngabantu abasebezigini and bafuna ukuthi vele bethile kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebangekayo sitili lwaka liqhubeka lishona lisiya phansi akula nto evukayo kambe lizovuka njani ngapha litshontshwa ngapha lilutho. Into yonke buta into ziyadulekaya izinto zama-price control izinto zigcwele ku-black market imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni impuphu kayitholakali kodwa uyithola igcwela kubosiphatheleni lapo imali kayikho abantu bayahlupheka badlala emalayinini ngapha ama-doctors aholi amatisha kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawunde lezapha yiko kuphela okuphethe umhlaba lo eziphakwe elongu sisabhodi izaphu sithi yangena kwi-unity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu ukuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. So abantu siloko siboda hayi ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane kodwa lokho bekuphose kwayezakala ukuthi uMnangagwa yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeGooground ayikhulunywe izaphu le Googround izaphu le Googround. Ngiyabonga basakazi ngiyabonga.
Sanibonani mbaka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe igovernment yahlolisisa kakhulu ePlumtree ezitolo zasemaphandleni abasavumi imali enjengedola uzabethi irate yakhona iphansi kunerenji bafuna amarenji kuphela esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise kunoku ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo elenzakala ezitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya usuka Dongbodema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga, ngicelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele iBingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona, akhuluma ngakhona, uyakumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi kubekela phambili usebenzela abantu, ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma izinto ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, nothi abantu abadla imali kuphela lapho ephalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hhayi umsebenzi owenzayo nyawuncoma, muhle kakhulu baba.
Njani basakazi be-Studio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe, abe-Studio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi. Hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza Notes yimi mamthuthika.
Salibonani bazakazi bami bakwa-Studio 7. Mina ibizo lami nguNdodana Ndlovu, obuya mbuya enkaya eGonya lapho enzalwa khona. Basakazi bami, sithanda ukubonga le thuba lisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni u-Studio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benze sicelo sakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinga isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye. Lo mfowethu wasesimdinge asimthona, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa nguMandaza eGonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitohe kwapala duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bangasisiza kakhulu, bemtshele kumbe ukuthi siyamdinga kakhulu. Yithi abafowabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu mfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukhanjwa kubuye kudlula. Inamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana eGoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela basazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyani wamazwe omhlaba o-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres, uvakatshele kwele Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele Afghanistan. Uhulumende weChina uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike lakwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa umnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana nalo mongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqanzweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zilapha zingaziqedakali. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqanzweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le Carolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kuthi yakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili, kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi babasensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola amavotes lalo unkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhuyana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawini.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili, bayamfaka kuphela ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxela ye esedolobheni leTexas. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu u Joseph Shabalala othone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuzani mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Kumbule mina wenkosi. nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukhusulakalalo lapho izingozi zalo zisongu
Kumbola mina, wena
nkosi yami.
Kumbola,
kumbola nkosi yami.
Nkosi yami,
kumbola nkosi yami.
Nkosi yami,
kumbola nkosi yami. Lapho izonosa,
izonosa,
izimele fundweni,
baba,
sisuse, wena baba,
wena
ngothula ngomsa wakho,
ungikhumbule mina,
wena
wenkosi
nkosi
yami,
ungikhumbule nkosi
Ungikhumbule baba,
ungikhumbule nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami, lapho imihla yami,
imihla yami,
imihla emhlabeni,
baba
manje kubone nkosi,
nkosi yami,
ngikukhumbule
Kumbola mina,
kumbola
nkosi
yami,
kumbola,
kumbola nkosi yami,
nkosi yami,
kumbola nkosi yami,
nkosi yami,
kumbola nkosi yami, ta la 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 la.
Nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami, lapho izonosa,
izonosa,
izimele fundweni,
baba,
sisuse, wena baba,
wena
ngothula ngomsa wakho,
ungikhumbule mina,
wena
nkosi
Nkosi yami,
ungikhumbule
nkosi yami,
ungikhumbule baba,
ungikhumbule nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami, lapho imihla yami,
imihla yami,
imihla emhlabeni,
baba
manje kubone nkosi
Nkosi yami,
ngikukhumbule kuwe,
ngikhumbula mina,
ngikhumbula nkosi yami,
khumbula,
ngikhumbula nkosi yami,
nkosi yami,
ngikhumbula nkosi yami,
nkosi yami,
ngikhumbula nkosi yami, ta la 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 la.
Umculo weBlack Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo Belokhu begciniwe e-guest lodge enkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ikhonapha e-Washington DC